Uhulumende uthi sokubhubhe abantu abangamachumi amathathu lanye i-31 esigabeni seManicaland ikakhulu eChimanimani ngezulu lesiqhotho eliselizweni elibizwa ngokuthi Cyclone Idai. Abanye abantu belokhu bengabonakali. Ukucatshangelwa ukuthi inani labantu ababulewe yileli zulu liphezulu kakhulu njengoba abazama ukubahlenga besehluleka ukufinyelela iChimanimani. Amanye amabholoho kulindawo asebhidlikile njalo imifula uHaroni loNyahonde yadabuka. Abantu badilikeliwe yizindlu njalo abanye bebehlengwa sebesezintabeni endaweni ezigoqela iHimalaya eMutare, iTangamvura, iCharles Holt Farm, iMachongwe, iVimba, leCopper Growth Point. Uhulumende uqhubeka isithi kulendawo ezimbili ezokulondoloza abahlengiweyo ama-command center. Eyokuqala ingeyemhanda Rume Center, lapho okulabavela eChimanimani, leChristian School, elabahlengwe eRisutu. Uthi ibutho eChipinge liphakathi kokuzama ukuhlenga abantwana besikolo abafika phose amakhulu amabili, abayi 197, besuka esikolo seCharles Luwanga, bebasa khona eMandarume. Uhulumende uthi lo ngumzamo olukhuni ngoba kufanele wenziwe ngendizamchina ze-Air Force yakhe, kodwa umumo womkhathi ikakhulu umoya omkhulu uyakwenqaba lokhu. Uhulumende usexwayise abantu ukuthi bebekezele bengachaphi imifula egcweleyo njengoba abanye isibathethe besenza lokhu. Isiphathamandla sogatsha lokuhlenga abantu olwe-Civil Protection Unit, uMnumzana Nathan Gomo, kanye lesiphathamandla sikahulumende, uDistrict Administrator weManicaland, uMnumzana Wilson Bore, bagcizelela izehlakalo esezibalisiwe kuStudio 7. Lanxa iningi lichothoza uhulumende lisithi kalungiselelanga lolu hlupho, yena uyakwala lokhu ngoba isithi wazise abantu kuseselesikhathi. Uthi abanye abancedisa abantu ngosizo olutshiyeneyo bagoqela amapholisa, ingcwethi zokuhlenga abantu emanzini ezama-sub aqua units, inhlanganiso ye-International Organization of Migration, i-Red Cross, i-Save the Children, abanye abazikhethela ukwenza lokhu ama-volunteers, labanye. Izulu leli elivelele eMozambique lifike izolo eZimbabwe, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi sikhuluma nje seliphambuka selisiya emaswingo.